okuqakathekile ngomnyaka lo ozayo Nkomo njengoba sihlezi sisitho njengebandla yikuthi into eziningi ezingenelisanga ukuthi zenziwe ezazivunyelwene ngaphansi kweglobal political agreement eziningi zakhona akusela nto esingayenza. Lokho kubangelwa ukuthi ukhetho sifuna kumbe singafuni ngomthetho welizwe leZimbabwe ukhetho lukhona kuwona lo umnyaka owezayo u-2013. Kubangelwa ukuthi umthetho uyatsho ukuthi ihulumende izaphela iparlamente iyaphela ekupheleni kukaJuni lapho kwafungiswa khona umkhokheli welizwe kakhathesi uMgabe. Kube sokusithi ke nxa kule mbambeko ezithize silenyanga ezintathu ukuthi silungiselele ukuthi senze ukhetho. So ngalokho sesikhangelele ukuthi ngaphandle kwakho konke okunye esingakulungisanga siqediseke ukwenza isisekelo sombuso esitsha. Isisekelo sombuso esitsha esizancedake ukuthi nxa sesenze ukhetho sivumelane njengabantwana beZimbabwe ukuthi sizabusana njani kumbe sizabuswa njani, sikhiphe konke lokho okunye osokuxake ilizwe lethu ukuthi kungele kungabi lempumela lenqubela phambili. Okwesibili, sikhangelele ukuthi kukhetho lolu oluzayo ukuncintisana okuzaba khona kungabi lodlakela, kungabi lokuthayana, kungabi lokuthiselana imizi, kungathonti lona igazi elilodwa elomntwana weZimbabwe kubangwa ukuthi ibandla elizakhokhela yiliphi, ukuthi umongameli welizwe ungaba nguphi. Lokho kithi kuqakatheke kakhulu ngoba lokho kuzaba linyathelo lakuqala elokuvula iZimbabwe entsha engeladlakela, engelakuhlukuluzana. Sithi nxa sesilwisana lembambeko lobukhiwe obunjenge corruption lezinye izinto ezinjalo lamapholisa agcwala yonke indawo esithi abantu izikhwama emigwaqweni, lokho sebe sesikwenza sesikuZimbabwe entsha enandela umthetho wayo.